ndaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 27 kuNhlolanja 2019 ngusithandelile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi uxolo kambe uhambo lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa obikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi leAfrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la luzaba lempumela enhle na.
Kuyazama ukuthi aziwe eAfrika ngoba ngumuntu la oqale khona manje ezombangazi sikhangela ukuthi uthethe amandla ukushona kaSandra. So angazi ukuthi amazwe eAfrika bazomemukela kanjani lokuthi bamazi anganani. Ngiyacabanga amazwe amaningi ngabamazi kumuntu lo ngoba hayi isacathula kakhulu kwezepolitiki.
Ngolesithatha amandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngendlongo ngenjongo yokuzehlaziya umomo wendlala lokuthi ncedo bani lumanyano ongalupha abantu abalambayo.
Isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasekufika lapho kuthe khona ngibona ngani lancaku ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade angikuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubona lo msakazo wenu weStudio 7. Kulesithatha amandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzehlaziya umumo wendlala lokuthi ncedo bani lumanyano ongalupha abantu abalambayo. Uhambo lolu luza ngesikhathi lapho United Nations isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million, ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka, abadinga usizo ngokuphuthuma. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumeli weNkayi South edalele iParliamente uMnumzana Bednico Bebe, yena othi muvi umumo esigabeni sakhe.
Umumumubi ngoba ke njengoba kuthiwa ukuthi abantu bakhangele udubo lwendlala, udubo lwendlala lukhulu kakhulu. Singabonga ke i-United Nations umenithi sibonga i-United Nations ngokuba lombono obanzi ukuthi babuye bazeplanela laba abafuna ukubusa bengakwazi ukuthi kubusa kuyini, bengakwazi ukuthi kuplanwa njani. Sibaplanekele i-United Nations sibuya kuzekhangela ukwenzela ukuthi ke bese bedinga ke imali zakhona ezokuthi kuncedakale abantu bancedwe ngokudla ngoba ukudla sikhuluma kunjenje nezulu lakhona alini okuhlanganisayo liyena liseqa kwezindawo kwezindawo umumomuvi kakhulu. So ngezindlela i-United Nations sikhangele ukuthi lanxa kungaba labantu abangaba lokulamba lonyaka sebese bekhangela bathi babone nesivuno esizaphuma eminyakeni olandelayo. Kuyinto enhle ke kakhulu lokho kwenziwa i-United Nations. Ngikhuluma kunjenje baningi abanganeliyo abangatholi imali ezanele ukuthi bathenge ukudla abakhangelele ukuthi baphiwe-ke ukudla-ke nguhulumende ngenxa yokuthi uhulumende wethu uyehluleka ngenelisi lokho i-United Nations siyayibonga ngoba-ke isize ngingenela ukuthi inceda abantu bangabulawa indlala.
Ukulima khona balima yini abadala esigabeni sakho?
Ukulima bebelimile abaningi bahlile-ke ngezulu kodwa-ke hhayi abaningi kuyathembisa sethemba lokuthi-ke laba abalutshwana bala abathola okungcono-ke bazancedakala kodwa-ke ngithi-ke uningi isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufisa lapho kuthe khona ngibona ngani lancaku ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade sikangikuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo. Kungasenani-ke kulalokhu-ke okuthi ayi-climate change njalo okudala yikuyo abanye abakwenzayo babenza ngokungazi kodwa-ke uhulumende ule kuye kufanele ukuthi afundise abantu ukuthi-ke okubangela i-climate change kuyini njalo okubangela kuyini into bani okufanele abantu bazenze ukuthi bazi ukuthi bavikele-ke ukuqhubekela phambili kwa-climate change. I-climate change-ke isesenza ukuthi ezindawo zibe lani zibe le-drought, ezindawo zibe lezulu eliningi eliqina-ke futhi-ke lisiba lendlala ezulu lankhona ngoba izulu lingaba liningi kakhulu kuba lendlala lingaswelakala kuba lendlala. so climate change yenza ukuthi umkhathi ungasabi umkhathi sasiyazi njalo usenza ukuthi abantu bangabikwazi ukuplana kuhle ukuthi balime ngasiphi isikhathi lapho bangathola khona izulu elanelayo ekadeni sasikwazi ukuthi izulu libuya ngesikhathi esinje kulinywa ngesikhathi esinje kudliwa ukuchizwa ngesikhathi esinje khathesi ngenxa yeclimate change lokho esasikubona ekadeni sakusenzakali kathesi.
Ungathi bakhona yini abalambayo enkayisayo tokokuthi isebeseqa ukudla kwemini kumbe ukudla kwantambama?
Bebekhona sibili labo abakade begciweke luhlelo lwe-World Vision okade luncedisa abantu akade bekhangelele kulowo mumba akade beuhola owehle social welfare nokuthi bathenge-ke e-SDMP. Bakhona-ke abantu abanjalo abangalazi imali zonalezo njalo abangazange bathole okwaneleyo-ke ku-welfare yibo abagcina sibabona sibesidla kanye yelabo.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe owake waba ngumeli wenkayi South edalele ephalamende ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo e-Studio 7 esenkayi. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi le-Afrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la. Embikweni awethulwe yileli bandla izolo, umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuphenduka elizweni ekupheleni kweviki, kodwa akukhulunywanga ukuthi amazwe la ngawaphi njalo mangaki. Omunye wabasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu, umnumzana Elias Mutsuri, othiwa gaxotshwe ebandleni ngabanye nguye oza kuba ephethe isikhundla sikamongameli, ukutsho umbiko we-MDC. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius J. Simana Mpofu.
Ya, ngibona ngathi uyazama ukuthi aziwe e-Afrika ngoba ngumuntu la oqale khona amandla ezombangazwe, sikhangele ukuthi uthethe amandla ukushona kaSandra. So angazi ukuthi amazwe e-Afrika bazomemukela kanjani lokuthi bamazi kanganani. Ngiyacabanga ukuthi amazwe amaningi abamazi lo muntu lo ngoba isacathula kakhulu kwezepolitics. So asazi nakhona noma mayefika kubo ufika akhulume ngani, ubatshela ukuthi ulufunani, ungubani, ngoba kunzima ukuthi abanye bamemukela abamazi kwezombangazwe kakhulu masikhangele i-Afrika ngokuma kwaye kwenzileyo lokho.
Kodwa sike sakubona kuminyaka edluleyo sibona ungani amazwe awezwekazi le-Afrika akhanya awemukeli amabandla asacathulayo afana njenge-MDC. Ubona ungani kuyanceda yini ukuthi abhode kuwo amazona la bona bekhanya bengabamukeli?
Kunzima ukuthi kubonakale exactly ukuthi yini ezophuma ngoba akuzokumsiza kakhulu ngoba khangela amabandla amazwe e-Afrika amaningi angkhona alokhu esekhokhelwa ngama-liberation movement. Ngemva kwama-liberation movement kube amanye amabandla asukelawo akhula ngokushesha. So ama-liberation movement amaningi abuthi ayi-Afrika la amabandla lawa abunjwa khona manje abawemukeli ngoba ngabathathi nje amabandla alezifiso zabantu Afrika thatha nje amabandla athunywayo ngabantu bamhlophe noma okunye ankhona kwathi kuqiniso kodwa-ke bona abawemukeli. So kuzoba nzima ukuthi yena ngokwakho uChamisa ukuhamba wakha kwenza esiye Afrika kumsize, mhlawumbe kungamsiza kodwa akuze kubonakala kakhulu, akunasinto olukhulu azolithola ngohlekelo olukhulu azolithola emazweni aseAfrika. Maye ngabe siya kwamazwe aseAfrika uze kwemukela ama-opposition party afana nebandla lakhe, hhayi la amabandla amadala abamazi bazokulemukela ebandla le-MDC kabalazi vele.
Kuthiwa uhle wathiya umlayizelo wokubana ozabe esaphethe isikhundla sakhe ngumnumzana Elias Mzuri lo okuthiwa kasafunwa ngabanye, kungakutshengisani lo?
Mhlawumbe ingaba indlela yokuzama ukutshengisa ukuthi usafisa ukuthi asebenze nomzuri loba nje abantu bengasafuni ngoba ukungafuna kukamzuri lokhu akubonakali ukuthi kusuka kuphi, uyesatshwa uyitrade kuShamisa. So uzama mhlawumbe ukuthi angathi kuzondeza eduza ukuthi mhlawumbe basebenzisana bonke kodwa into kusazakala khona ngeqiniso ukuthi into efuna uChamisa ngeso Chamisa leyo ngeyokuthi abe nguye okhokhela ibandla ngoba khona siyeza ukuthi ma i-Congress leyi abayihlelileyo iphumelela isuka khona ngesikhathi esikhethiwe bazama ukuthi kungabi khona umuntu ozoncintisa isikhundla soba ngu-president, kungabi khona umuntu ozoncintisana naye esikhundleni sokuthi abe ngu-president. But so ukufakwa kumzuri khona kungabili ngabe zama ukuthi ambambe amfake ekhwapheni lakhe eduzane ukuthi mhlawumbe avume ukuthi okay mina yimi president we party ngikokheli party or azame ukuthi amthulise or ukuthi uzama ukuthi am expose abantu amfake abantu ukuthi hayi nangu usebenza naye ningazalambayi ukuthi aningazalaniphothele kudeti sizabona lathi banja alila democracy akabuye sekucongress makuyokhora congress ajiwe maedliwa so kukabili into zakhona ngoba ushanisa ipolisi yakhe ukuthi ufunani ngokukhokhela wakhe ilizwe akubonakali kahle kakabi nekliye policy ekhona ukuthi abantu anawo ufuna ukusebenza nabo kanjani yena ufuna ukusebenza ayiphi indlela esiya phambili so kule question lapha enkulu ekhona khonapha ukuthi uzothiya umuntu angasamthembiyo kanjani esikhundleni.
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo lamuhla. Uhulumende uthi ulindele amabhasi angamakhulu amabili i-200 ukuthi engezelele inani lawe Zimbabwe United Passenger Company awezukho. Umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi amabhasi la athengwa ngemali eyadingwa umongameli Mnangagwa njalo aza kwengezelela imota zokuhambisa emadolobheni. Uthi wonke amakhansila kufanele aqhube uhlelo lwamabhasi lolu njalo maningi amabhasi azayo okuzabangela ukuthi amanye asebenzele emaphandleni. Uthi amabhasi ezukho asengezelelwe eHarare esuka kukhulu elilamachumi amane lanhlanu i-145 esiya kwelilamachumi ayisithuphalane i-164. Iziphathamandla zikahulumende weBotswana seziselizweni lapho ezilungiselela umhlangano wakusasa owokwakha ubudlelwano obuqinileyo lele Zimbabwe weBinational Commission ozaqalisa kusasa lapho kukhangelelwe ukuthi umongameli walelo lizwe umnonzana Mokoesi Masisi lomongameli Mnangagwa bazasayinelana izivumelwano ezithile. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe eBotswana unkosikazi Unity Dau uhlangabezwe ngomunye wakhe weZimbabwe umnumzana Sibusiso Busimoyo egcekeni lendizamtshina iRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo sokuhlwile. Kuvele esinye isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Eric Molale. Unkosikazi Dau uthe ubudlelwano beZimbabwe leBotswana abubutsha njalo abakwenzayo yikubuqinisa nje. Amadodakazi kamuyi owayengumhlabeleli uOliver Mthukuzi uSelma Losandra babikwa sebeqoqe imbuthano yemculo elizweni kanye leSouth Africa leUnited Kingdom eyokukhumbula uyise ebizwa ngokuthi the Selma Mthukuzi and Friends Concert. Lokho kwenzakala lanxa kwake kwaphuma umbiko ovela kumfelwakazi kamthukuthi uDaisy owawusenqaba ukuthi kube lembuthano enje usithi basamkhumbula ngeyabo indlela njalo bazayiqoqa ngokuya kwesikhathi. Kodwa amadodakazi kamthukuthi athi aqhubekela phambili ngalimbuthano njalo acela abantu ukuthi babasekele kulokho abakwenzayo bebonga losekelo lwabo ngesikhathi etshonile. Ukukhalala umsebenzi kwabadlali beqembu leHighlanders izolo kubangele ukuthi ukulolonga ubuciko babo kuliviki lakho kwesulwe ngoba besithi bazakwenza lokho bengabhadalwa iholo labo lenyanga kazibandlela. Kodwa nje lokhu lanxa iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umnumzana Modern Ngwenya loDonald Ndebele zigijime zabancenga enkundleni yeBarberfield Stadium izolo, abadlali laba baqhubekile ngokukhalala umsebenzi. Omunye umdlali okhulume lephephandaba leThe Chronicle uthi lanxa bekwazi ukuthi ibhoso iyazama ukubadingela imali yabo lokhu akubasizi ngoba omastanda bafuna imali yerent, imuli zabo zifuna ukudla njalo labantu abahleli bebakweleta sebefuna izimali zabo zibuyiselwe. Yesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Salibonani lapha ku studio 7 lesimanga esikhulu mina engikhulumayo ngwaseKezi Sipende Village lapha engikhala ngakho esikhala ngakho thina lapha eSipende Village naseJohannesburg sikhala ngokuthi kungenile abantu abangobhinya abahamba beRobha abazali bethu bethi bona bakhipha ondofa bebathathela izimbuzi lezimali lezinkomo bachiya bengalalutho emakhaya bengalalutho lokudla lesimo selizwe sinje asikwazi ukuthi abazali bethu bazodlani lezimali abasiza zona zilapha eGoli singakwazi ukuthi abazali bethu basifonele abasitshele ukuthi kufuneka izimali ezingaka sikhoqe izimali ezihambise khona ngali basitshele abazali bethu bavumile lezo zinto kodwa kungaso zinto ezilungile ezirongo laba bantu basibathathele abazali bethu isifuyo esiphelele duni uma bakuthole lesifuyo esisodwa ekhaya bekulenkomo ezimbili bazithethe zonke akusela lutho nkomo lezo sozami kodwa ngizikababa kodwa engisho ukuthi bantu bakithi siyacela mpela ukuthi kathi laba bantu laba bakhitshwa mbani nguhulumeni kumbe bazenzela ngoba laba bantu kukhanya badla lamasobhuku bebabathengayo ukuthi babanike izima ukuthi bayenze njalo ngoba siloqiniso likabaliyenzayo ngoba mangizwa mina kahle ngibuzisisa bathi yonke indawo bahamba bekhipha isikhova lenyoka noma njilila izinto ezimbili ezifana nayo kambe isigaba sevillage singaka singaba lezinto ezifana nayo ondofa labo ababathenga endaweni efana nayo yini awu siyacela hulumeni siyakucela sibili ukuthi le audio engikhuluma ngayo njengasikhathi samanje ngibuhlungu kakhulu ngalaba bantu othothi laba abazezonsika othika laba abahamba beganga bethathela abazali bethu abazali bethu kathesi basele bengenalutho basele behleli kathesi abazali bethu indlala ihleli kathesi abanalutho ngalaba bantu siyacela ukuba uhulumeni angenelele kulaba bantu abahamba impela bakhangelise kahle kahle ukuthi laba abantu vele bazinhloboni abantu laba bahluba bakhumeza kakhulu abazali bethu bethona beyabulisa abazali bethu ebaqambela amanga babatshengisa izinto ezingalunganga nawe ngiyacela bakithi ukuthi lizame iplani ngalaba bantu
zitshona njani abalaleli be-studio 7 mina ngiyamangaliswa ngulowo gwadi othi yena uchamisa sesengumntwana omncane ofuna ukuthi kube le inclusive government ukuthi layehle anti liyabona ukuthi kusobala ukuthi yini uyakwazi ukuthi bafuna ukudla bodwa kuzani besenza into ezingelangqondo ngezimali zabantu isitodwa ukuthi bephumelelise ilizwe yini ukhuluma ngokudla kudliwani khona kuzani abantu bedubeka kangaka ilizwe lifuna ukulungiswa kade inclusive government yabisi i-US dollar bona ama-ministers awezano balijontsha kade sikuthiwa kusela imali eZimbabwe sebelungiswe ngama-RTGs ukuthi into ezingelancedo nje ngababiseli ngabafaki i-MDC ibuse sibone ukuthi sizaba lokhu sidubeka njengokudubeka esikwenzayo yini kathesi
ngithanda ukubingelela kuwemsakazi nakubalaleli bonke isithi ngithanda ukubonga uNkulunkulu osenzela umusa ngekhaya ngaphezu kokuba eleli izulu lisinayo okuthi sithole isivuno esihle kwabalimileyo sithole isivuno esihle siziphilise ngazo lezi limo esizilimileyo kuze kuthi njengalokhu izimbabwe singahlela lutho sokwenzima ukuthengeka kwezinto ezitolo sikwazi ukuphila ngalokho esikulimileyo ngikhumbula kwathiwa iZimbabwe yathola uzibuse uzibuse ngingakhangela iZimbabwe kayimthola ngozibuse asinaye thina uzibuse aluba silozibuse aluba umsebenzi ukhona aluba senza konke esikudinga esikuthandayo manje okubonisa ukuthi asilazi uzibuse abantu bayavalelwa emajele abantu bayaboshwa abavumeli ukuthi benze abakuthandayo abavumeli ukuthi bekhulume abakufuna elizweni manje engathi ke uNkulunkulu engaphathisa kakhulu ngemvula yakhe oze sike siphume edubeni lokuholelwa njengezinkukhu silime sidle sisuthe elizweni leli noma izinto sezidura
zihlale zidura kodwa zisidla zisutha zishote lokho esikushotayo okufana nemisebenzi ngikhangele kathesi abatwana bezibaphi kabekho bonke elizweni bayaphumela ngaphandle kwelizwe bezama ukuyadinga amadlelo aluhlazo okuziphilisa ngendaba yokuthi izimpapa zangimthole ufreedom andangimthole uzibuse kulusi lokho esisemzandleni zabahuquluzi zathathwa lathatha ilizwe kuthiwa lithathelwa abahuquluzi abamhlophe kathe sisele kubahuquluzi labantu abamnyama abafana nathi abasithwalise nzima kuleli lizwe engathi siyacela uNkulunkulu engangenela. Ngiyabonga wemsakazi, ngibonga nakini nonke balaleli. Okhulumayo nguVictor Velaphi ofona esejotsholo.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangane lezihlobo. Njalo sithanda ukulazisa ukuthi imbiko leyo ukuthi uzirekhode esiNdebele emlutshwana kakhulu. Sithola eminingi evela esishoneni abesiNdebele abathumeli, ngakho siba lembili kumbe emthathu. Kodwa hayi, siyathemba ukuthi ngesikhathi sizayemukela evela kwabakhuluma isiNdebele. Sithanda njalo ukwamukela labo abasixhasayo abasilandelayo phela siya live streamer kukhasi lethu leFacebook kuVOA iNdebele. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi mamuka chini ebulilima yezi uyasivukisa ke ngesikhalanga siyavuka. Lo lesethi moleya uthi livuka njani balandeli. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi uyithatha ngaphi imali umnumzana Chamisa ayidlalisa ngalindlela. Abesembiza ngelinye nje igama enganyeke ngalithi Bhadla emphakathini. Njalo uthi I'm sorry to those who still trust this young man. Ngimbono wakhe lo ungabona abalandeli bakhe umnumzana Chamisa labo bangathi ah kambe uthini umlalazi. Unkosinathi Chinga Ndebele yena uthi uvuka njani msakazi, ngibingelela izihlobo zami labangane le eDandanda BH44 eLupane. Ngilethemba inguquko izafika ngelinye ilanga. Siyabonga Ndebele. Okwakhathesi ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi liza kwethesa iziphathamandla zikahulumende weVenezuela kanye laba basebenzelayo kwezemali, ezinye njalo izijeziso kumalanga ambalwa azayo, lezinye njalo kumaviki azayo. Isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngalolu daba umnumzana Elliot Abrams utshele intatheli izindaba kumanyano we-United Nations ukuthi uzaletha lolu daba phambi kwalumanyano ukwenzela ukuthi uvotele ukuthi uncedo olugoqela ukudla, imithi lokunye lungene elizweni, lanxa umongameli walelo lizwe uNicolas Maduro ekwenqaba lokhu ngenxa yokuthi elemelika lifuna uthi lifuna ukumsusa embusweni lisithi lisekela umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido. Uhulumende weMelika uthi kasoze anike imvumo untombazana wesizalwane seMelika eyokuthi azohlala njalo kulele lizwe ngemva kokuthi aye kwendela kumalunga eqembu labahlamuki ele-ISIS eSyria, kodwa esefuna ukuphindela emuva. Imuli kantombazana la okuthiwa nguHoda Mutana olabazali abadabuka khona le Middle East isilisa lolu daba emthethwandaba ngoba isithi wazalelwa eMelika njalo yilo ilizwe alaziyo. Uselomntwana oleminyaka phose embili. Umongameli Trump ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi usetshele umsekeli wakhe uMike Pence ukuthi engamvumeleli intombazana ingena elizweni. Uhlupho olufanayo lubikwa lubhahile eMelika leBrithani. Ukuziphethayiza kwamanye amazwe obengumongameli weleNigeria uMohamed Buhari usebuyele njalo esikhundleni sakhe ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe, lanxa ibandla eliphikisayo lizame ukumisa ukubalwa kwamavoti lisithi bekulokuqilibezela. Ukhangelele ukwethula umbiko wakhe wakuqala wokunqoba. Ibandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party lithi umtshina yokubala amavoti la yenziwe ukuthi ingasebenzi kuhle ngabomo, lanxa lingatsho ukuthi lizayiphikisa impumela yokhetho kumbe hatshi. Ukubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lantathu ngenxa yodlakela kulolu khetho. Oye ligqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Michael Cohen, ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale leCongress namuhla ukuze akhulume konke okuphathelane lebhizimusi kaTrump, kanye lowayekwenza phambilini langemuva kokhetho luka-2016 olokudinga umongameli khonapha eMelika. Umnumzana Cohen ngowakuqala olesikhundla esiphezulu eMelika ukuthi afakaze phambi kwaleli dale. Selokhu kwaba le Watergate scandal ngomnyaka ka-1970 esasithinta umongameli welizwe ngaleso sikhathi. Umnumzana Cohen ukhangelelwe ukukhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokho. Lokhu kubikwa wakwenza kunkosazana Stormy Daniels owazakala ngokuphatheka kumifanekiso emacansini i-porn star, kanye lo Karen McDougall otshengisa umzimba wakhe engagqokanga okupheleleyo, i-Playboy model. Umnumzana Cohen wavuma ukuthi ulecala lokuqamba amanga phambi kwedale leCongress lokuthi ngempela wababhadala abesifazana laba, kodwa uTrump eyakuphika lokhu. Ukhangelelwe kumiswa phambi kwamakomiti amathathu kuliviki, amabili abe evalelwe umphakathi. Umnumzana Cohen oleminyaka engamachumi amahlanu lambili 52, wayeligqwetha likamnumzana Trump okweminyaka elichumi kwaze kwafika ukhetho luka-2016, njalo wayencedisa ukubhula umlilo nxa iphambanisile. Ngesizwe umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlander.
Yite kazini
umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlander. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa iseye amazweni ambalwa edinga usekelo. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.